Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani imthwakazo omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo ekuseni ziku 17 Mpandula 2018 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inani lasebebulewe ngumkhuhlane wesihudo secholera seliqansile lanxa uhulumende esithi usesebenzisa umuthi omutsha ngoba umkhuhlane lo ubusuqhwalile.
Uhulumende uyananzelela ukuthi uzathola esathi izimali ehaya ke ojiti haye lo Grace Mkabe zama ukudinga ubungane labo, kodwa ilizwe lisitsha abantu bephela ngomkhuhlane lo. Angabe bebakhipha ke emgwaqweni kawo laba abadingisa, kodwa kutshintshi lutho ngoba abantu bavakasha phela kuba lezifo, kuba lezinye ihambo ezithile, bahambe bezindaweni lapho kule cholera khona babuye sebeyithele.
Abalemali babikwa bethenga impahla ezitolo ngobuningi kulandela ukukhwela mahlayana kwentengo.
Ke kuyakhanya ukuthi labo abaphezu isinkwa labo kasomlando wabo sebephuthwa phela ukuthi imali sebeyithenga ezitaradini and isidula kakhulu leyo mali.
Ibandla le-MDC lithi abacothoza amakhansila awebandla leli kobulawayo ngabancintwa kukhetho abalomona.
Ngiyathi labo abangalamaba abangalalutho ngitho besisemekisi abala, kodwa baphunga ukukhukhumala njengodlamezi. Laba bantu siyazifikela nje njengoba umuntu engakhonkoti nje uyazifikela.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inani lasebebulewe ngumkhuhlane wesihudo secholera seliqanise lafika kumachumi amabili lasithoba minwembili 28, kwathi abedlula inkulungwane ezine babikwa bebanjwe ngumkhuhlane lo. Lokhu kwenzakala ngemva kwembiko ethi umkhakha wesihudo lesi usuxhwalile okokuthi awuselapheki ngemithi eyandise ukusetshenziswa ukwelapha. Kubikwa kulabantu abangamakhulu amane i-400 ngelanga ababanjwa umkhuhlane lo ikakhulu eHarare. Kobulawayo akacaci ukuthi abantu abane okuthiwa bacatshangelwa ukuthi bathelelwa lomkhuhlane bengaba belawo okwempela na kumbe hatshi. Uhulumende uthi abantu abahlala endaweni ezilomkhuhlane lo bazahlatshwa amajekiseni okwenqabela kusukela kuyona le iviki. Sixoxele isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Edwin Dlovu, njalo oyisiphathamandla sebandla le-MDC.
Ye, kuyaphuma imibiko ethi kobulawayo kungani sokutholakala abantu abahlanu abalowo mkhuhlane. Kukhanya ngabantu kade bavakatshele edolobheni leHarare, yikho-ke basebebuya-ke sebebanjwa-ke ngulowo mkhuhlane wekholera.
Kodwa khona kunjani edolobheni lapha? Sizwa kuthiwa labathengisa ezidaladeni sebexotshiwe. Kungakuthembisa na ukuthi umkhuhlane awusozomemetheka?
Akakuthembisi kangako ngoba okokuqala umkhuhlane kumele uvikeleke phela. Kodwa-ke sinanzelela ukuthi uhulumende kaprioritize impilakahle yabantu. Kukhanya imithi naleyo kwelapha lowo mkhuhlane kayikho, ngoba sizwa kuthiwa imithi kade belayo-ke iyehlulekile-ke ukuthi iyelapheke lowo mkhuhlane-ke. Uhulumende uyananzelela ukuthi uzathola esathi izimali ehaya-ke ojiti haye lo Grace Mkabe zama ukudinga ubungane labo, kodwa ilizwe lisitsha abantu bephela ngomkhuhlane lo. Angabe bebakhipha-ke emgwaqweni kawo laba abadingisa, kodwa kutshintshi lutho ngoba abantu bavakasha phela kuba lezifo, kuba lezinye ihambo ezithile, bahambe bezindaweni lapho kule cholera khona babuye sebeyithethe. Ikho-ke sithi hayi ukukhipha abantu emgwaqweni kawutshintshi lutho-ke, umkhuhlane usungenile subhahlile-ke uqeda abantu.
Kodwa khona ukubana uze usabalale, ubona ungani ithuba likhona yini kobulawayo? Njengoba sizwe eHarare kunye okubangela ukuthi usabalale kangaka umkhuhlane ukuthi kwezinye indawo kulamanzi, kuyahlala amalanga kungela manzi, kodwa kubulawayo ngani sekungcono kundaba zamanzi, ukuthi akusoze kwenza ukuthi na umkhuhlane ungamemetheki?
Kungenzakala ukuthi ungamemetheki, njengoba ngitshilo ngaphambilini, ekuhambeni kwabantu besiya ezindaweni ezilalo umkhuhlane kokwenza ukuthi base bebuya babuye sebekuthwele otherwise bengaphumanga ke abantu bahamba ezindaweni ezithile ubangasoze ke ube khona ke kobulawayo ngoba sananzelele ukuthi amanzi akobulawayo ke ahlanzekile ikanti ke nje okuningi kobulawayo nemgwaqweni ukudla ukuthengisa konke nje kungani ke kulokuhlanzeka okuthile kodwa ke khona lokho ukuthi abantu basuka kobulawayo bahambe beHarare bahambe beGweru bahambe beMasvingo babuya ke sebekuthelele lo mkhuhlane ikwese sabela khona ke yikho ke thina sabe sikhuthaza abantu ukuthi ngalesi sikhathi ke sinzima salo mkhuhlane abazame ngazo zonke indlela ukuthi ke bangaphumi kobulawayo besiya kwezinye izindawo lapho kulo mkhuhlane lo khona ngoba kungenzakala ukuthi babuye sebewuthwele sebevela khona.
Alo-ke ngumnumzana Edwin Dlovu isakhamuzi sakobulawayo njalo isiphathamandla sebandla le-MDC ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le kobulawayo. Ibandla le-MDC lithi abasola ibandla leli besithi livumela amasela lamatsotsi ukuthi aqhubeke kukhansili ngabantu abanqotshwa ukhetho olusanda dlula abalomona. Lokhu kulandela imbiko ethi amakhansila awetheswa amacala atshiyeneyo awebandla le-MDC eliyilo elanqoba kumakhansili wonke bayafika abahlanu. Ngeviki edluleyo kuphume imbiko ephephandabeni le-The Chronicle ethi okhethwa ukuba ngumsekeli kameya umnumzana Dinashe Gambarami wake wabotshwa kunyanga ezilutshwana ezedluleyo watholakala elecala kwabangela ukuthi ahlawuliswe imali ngamachumi angamadola ayithoba minwembili. Kuphume eminye njalo imbiko ethi bahlanu abalamacala angakathoniswa kumbe awake athoniswa. Umthetho uthi umuntu engatholakala elecala avalelwe ejele okwesikhathi esedlula inyanga eziyisithupha akumelanga avunyelwe esikhundleni sokukhethwa emphakathini. Isikhulumeli sebandla le-MDC kobulawayo umnumzana Felix Magalela Mafasibanda utshele iStudio 7 ukuthi abethesa umlando ibandla lakhe kumele bananzelele ukuthi akulamthetho owephulwayo libandla ngokungagxotshi amakhansila awetheswa amacala.
Into ekhona kande ukuthi umuntu ulecala sefumane ngumthethandaba ukuthi ulecala. Konke lokho okukhulunywa ngabantu abangasibo members ze-MDC Alliance, ngabantu ababhuqwa i-MDC Alliance abanjenge amabandla aphongunyuka njengamakhowa siyavota bethunywe i-ZANU-PF. Yikho ke thina njengebandla elibusa kobulawayo silandela izinqumo zabantu bakobulawayo lezinqumo ezivela kubandla lethu elikhulu i-MDC Alliance. Abantu bathatheka balandela amabandla angalalutho bafika basela ngitshe bekhansile yodwa khathe sebebuya sebekhala sebesithi hey ngabe kwenziwe lokhu ngalokho. Abantu bakobulawayo bokamthwakazi yibo abakhetha ama-councillors wonke singathi ilizwe lo imihlobo yonke yakobulawayo yakhetha ama-councillors. I-constitution yeZimbabwe yavuma yathi kule ndimi ezingathi 16 languages abantu bavunyelwe. Ngibona ngani abantu bangaphonga ukukhala sokuthi ukhulume ngesishona bathi ngabe wakhuluma ngesikhiwa. Oseduze lapha esindebeleni litshona mbe isikhiwa. Konke lokhu akuveli kubantu be-MDC Alliance, kuvela kumabandla abunjwa yizano ezama iliza i-MDC Alliance. Yikho-ke kungaba khona okukhulunywayo, sizabuya sizelitshela. Okwakhathesa ngithi amameya sakhethwa, i-council isikhona, lina lizalalela ukuthi ibandla lithini, hathi labo abangalamaba abangalalutho. Ngitsho lesi senentisi abala kodwa baphonga ukukhukhumala njengodlamezi. Laba bantu siyazithulela nje njengoba umuntu engakhonkothi indlevu uyazivulela. Ngabantu abazabona iqiniso ukuthi i-MDC izalibusa kuhle ibulawayo, not withstanding ukuthi i-ZANU-PF izadiza kodwa sizahlakana layo
siyakwazi ukuyibamba njani izinto.
Kanti manje imbiko yokuthi yena lo ukansila wokufuna ukufungiswa ngesishona wayevele engumuntu ophuzile emhlanganweni njalo edakiwe. Kuliqiniso yini?
Baba, angazi ukuthi bebamfaka umtshina bambona ukuthi udakiwe na. Amapholisa bangathi umuntu udakiwe bayamkhothisa i-breathalyzer. Ngibona ngani kungcolisana siyadana ngoba kakhulu ubaba lo waphuza njengomuntu eqalisa ukubuya ekhansilini. Kabamuphe ixesha isikhathi ukuthi laye etshintshe. Thina be-MDC asina etabechari, asina racism, asina nepotism. Laba abazapractisa lokho sizadila labo sibaxotshe bandleni. Okwakhathesi asikhangelaneni lezano eyatshontsha ama-election. Bazame ukudiveta ukutshintsha iy'ngqondo zabantu zingaxotshani lezano siye siyatshontshayo esingani sesixotshana sodwa. Kambe ubukhansila bunani ngokutshontshela upresident. Ngibona ngathi abantu laba ngabe kuthiwa badlala incindi sithi bathaya ngaphansi kweba anti ngaphansi kwenkaba akuvunyelwa. Asiboneni into esihluphayo yipresidensi. Singaze siwine ama-councillors wonke, siwine ama-MP wonke, upresidenti singalayi kuyize Zimbabwe jikelele. Ngizama ukulicebisa khonokho. Singatshayani ngezinto ezingalalutho. Thina sitshayane asinakaneni ngento ezilomkantsho. Sifuna upresidenti ovela ku-opposition. Asitsho ku-MDC kuphela, ngabe kuthi izaphu la iwinile noma imthwakazi Republic Party yawina sesizatshaya ihlobo. Hayi khona ukuthi sinama-opposition sesisengukhamana nomlaza nje sithiya ulaza, sikhamana ngomlaza sithiya ulaza. Ngibona ngani asiyonqoba phambili lokho sikugazasa mtakagandi.
Kodwa-ke nxa sikhangele lokho kuphume emaphephandabeni ngomsekeli kameya uMnumzana Gambarami, kuthiwa khona wafumanwa elecala yiko kulotshiweyo lobamanga yini lapo?
Zwana baba, ngibona ngani mina ngingomunye owabhala i-constitution njalo ngafunda ezomthetho. Kuthiwa ungaba lecala uthoniswe ufike ule 6 months ungala option yokubhadala. Angithi 6 months usejele entolongweni uyaxotshwa. Manje loyo kuthiwa wabhadala $80 shuwa, angiboni ukuthi kulecala lapho. Kulabantu abatshontsha izimali baye umthethwandaba bafike bathiwe 4 months uyabuyela mhla kuparliament nje kugovernment. Laba ngabantu abadinga inswa emanzini, izinhlwa zidingwa esidulini. Umbani ongakwaziyo ukuthi umuntu ongu-MP noma engukhansela engafumana le cala lokubola noma elokutshontsha noma eliphi icala engayethonisiswa ephiwa i-fine uyabuyela emsebenzini wakhe. Kodwa engancitshwa i-fine efika 6 months uyaxotshwa emsebenzini.
Alo-ke ngumnumzana Felix Magalela Mafa, isikhulumeli sebandla le-MDC koBulawayo, obekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le koBulawayo. Edolobheni le-Victoria Falls kubikwa amakhansila engezwani kulandela ukungemukeli isinqumo sokuba bavotele unkosikazi Margaret Valley ukuba ngumeya. Amakhansila wona akhetha umnumzana Somvelo Dlamini. Omunye wababefunwa nguZulu ukuthi abe ngumsekeli kameya, umnumzana Ephias Mambume, utshele iStudio 7 ukuthi yena wala ukuthi akhethwe lanxa abaningi babemfuna ukuthi athathe isikhundla lesi, yena walela isinqumo sebandla esamisayo. UMambume uthi udaba lokubandlululana ngemihlobo lalo lubhahile kukansili yedolobho le-Victoria Falls.
Ngingathi inkulumo bezikhona kumbe ngathi zikhona as we speak right now. Nxa sikhetha umuntu okuthiwa ngumeya kumbe umuntu ozaphatha isikhundla sikameya, kufana lokukhetha umuntu ozakuba ngu-speaker of parliament. Iparty ekhokhela kumbe e-in control of that particular parliament kumbe council yiyo okufuze ihlale phansi as a caucus ikhethe umuntu abambonayo ngayo ukuthi nguye ole olama credentials to take that position. Nxa sokuve njalo sokufuze amalunga aweparty yona leyo alandele khona lokho kuphume ku caucus yabo. Just like umnzana u Jacob Mdenda was elected by a ZANU PF caucus ukuthi ebe ngu speaker of parliament. Asikukhangelelanga ukuthi umuntu njengo Joseph Chinotimba, who is arguably the most popular MP owe ZANU PF, ukuthi esukume sebese parliament ethi hayi lami mfuna ukukha, I mean mfuna ukukhethwa njengo speaker of parliament. A party must have disciplined followers.
Manje okwenzakalayo kuyini kahle kahle ukuze uthi wena kumele ibandla libe lamalunga alandela umthetho webandla?
Okwenzakalayo ukuthi ibandla lethu eliyilo elikhokhela kumbe elilamalunga ayi 11 out of 11 eVictoria Falls laphuma le position yokuthi umuntu okufuze ebe ngumayor weVictoria Falls mbani, umsekeli wakhe ebe ngubani, lathumela umuntu ukuthi ezosinika iposition yonaleyo. Sahlala phansi njengebandla savumelana, umuntu wonke wabuza ukuthi lisuthisekile yini lempumela evela kumkhokheli yeparty. Umuntu wonke wathi ye hayi sisuthisekile. All right, so asambeni ke siye ngapi, siye councilini siyefaka iposition yonaleyo. But samangala sesiphakathi kwe boardroom sokuphuma abanye abantu sebefuna ukukhethwa endaweni against the party position and party caucus position.
Manje kathesi sikhuluma nje ibandla lithini?
Ibandla asikezwa ukuthi lithini in simple terms, but ibandla njengebandla elilenkokheli, elile leadership that has to stamp authority, elile constitution that has to be followed, elile mthetho that govern its discipline. Ibandla definitely ngokubona kwami ibandla lizathatha amanyathelo okujezisa ngokuqondisa bona labo abayephula umthetho.
Kuliqiniso na ukubana kwaba lokubandlululana lapha abantu sebekhethana ukuthi alo ngumshona lo ngumndebele?
Into naleya singeke sivalekele. There are people who are trying to ruralize an urban setup. This is a cosmopolitan setup. But silabantu abazama ukuletha isirural sabo bebona ngani umeya ngusobhuku, umeya ngudeep tank attendant. So ubandlululo lokuthi wena ungumshona ungumndebele luba khona enkulumeni nxa ulalela abantu bekhuluma. But ngokufisa kwami alibana abantu bathathile okuzeni iposition yokuthi this is a cosmopolitan setup, asihlaleni siphilisaneni kuhle njengabantu abasesikhiweni. So kukhona sibili kuyake kuzwakale nxa abantu bekhuluma esitaradeni.
Hello-ke ngumnumzana Ephias Mambume, ukhansela wedolobho leVictoria Falls, bekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le eVictoria Falls. Ekuqhubekeni kokukhwela kwentengo yempahla ezitolo, kubikwa abanye sebethenga ukudla ngobuningi befaka ezindlini. Kodwa abanye bathi ngokungatholakali lula kwemali bayehluleka ukuthenga impahla ngobuningi. Kodwa ezitolo ezifana labo OK Spa le Pick n Pay, intengo ikhuphuke kancane nje kuphela. Njengesibonelo, isaka lethukela lesindo se2kgs belithengwa ngamadola amabili $2, kodwa selikhuphuke ngamasenti angamachumi amathathu laba $2.30. Sixoxele sakhamuzi sakobulawayo umnumzana Albert Mhlanga, njalo oyisiphathamandla sebandla le-MDC. Saqala ngumbuza ukuthi ukukhwezwa kwentengo yesinkwa kungaba kutshengisa na ukugugudeka komnotho welizwe.
Kakulungi lokhu, ngoba into yokuqala ungakakhulumi ngesinkwa okhuluma ukuthi okuyenza isinkwa siphekwe kuyini. Okwenza kuphekwe isinkwa yiwhiti. Emaplazini ethu njengona sitho ukuthi amadoda akhona emaplazini, kodwa akulalalutho abalwenzayo. Njalo kuyakhanya ukuthi okwesikhathi eside nje akulanto abazabalayo. iwithi asilayo lapho ethengwa khona kuyafuneka i-foreign currency. I-foreign currency abalayo, siyabona ukuthi suka ekhethweni kusobala ukuthi imali eningi yathathwa e-reserve bank yasiwa kuma-elections. Kathesi ukuthi bayithola imali yokuthi bona be-reserve bank bayisabalalise indawo, hayi kabasoze bayithole. Nje kuyakhanya nje ukuthi labo abakhweza isinkwa labo kasomlando wabo sebephushwa phela yokuthi imali sebeyithenga ezitaradini and isidula kakhulu leyo mali.
Yona imali siyabona isisindo se-bond silokho singani siyawa. Lokhu kungakubangelwa yini njengoba sisizwa kuthiwa uhulumende lokhu ebhizi edinda enye imali?
Hayi, lokhu bayakukhuluma phela bekukhulumela ukuthi uZulu maybe engaba nethemba. Kodwa okwenzakalayo ukuthi lawa amabhondi angikhona abaselayo. Ngikhangelele nje besimelele ukuthi nje uminister lo omutsha atsho ukuthi uzayenzeni. Kodwa nje ukhulumile ukuthi uzenzani. Sazi abanye esaziyo esisebenze lohulumende lokuthi akakabazi laba bantu. Ukhulume ngokuthi uzasebenzisa ama-USA, asebenzisa amarandi. Engakuzuki yena uyisiqhatshwa kasopolitician. Kasopolitician yena, so engasopolitician. Khona kuzangena i-politru. Kungena ama-politician bamqondise nje engaphikisana labo umsebenzi ungaphela mzwana wami.
Sizwa kuthiwa le ntengo yamafutha ezimota ipetrol layo ingani isingezelelwe. Asoze sibone yonke into ikhwela intengo.
Thina savela sathi ukuthi nxa abantu bengasasivotelanga thina bazabuyela kuhlupho lolwane esake sabakhipha khona ngo-2008. Ende kukhanya ngani sokubuyela khona othibili ngo-2008. Ende okubangela khonokho imali ayikho imali e-reserve.
Alo-ke umnumzana Albert Mhlanga, isakhamuzi sakoBulawayo njalo eyisiphathamandla sebandla le-MDC. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo we-Studio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu? Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku-15460 kHz ku-short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube-Facebook ngukhathi le-VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 PM kusiya ku-5 PM. Lilakho njalo ukusixhuma ku-WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku-Facebook ngukhasi lethu ele-VOADebele.
Lamhlanje sisungula uhlelo lapho esikhangela khona indlela eyavotwa ngayo izakhamizi zeMatabeleland lakoBulawayo lokuthi kanti vele kungani izakhamizi zendawo lezi zivota njalo. Umqalisi Ziba ngumnumzana Joseph Chuma wayemela isigaba sephelandaba Mpophoma wanqotshwa ngumnumzana Charles Moyo omanyano we-MDC Alliance. UChuma uthi abantu bavota bengakhangelanga umuntu mathupha kodwa bekhangela ibandla lakhe kungakhathalekile ukuthi umuntu wakhona ukhanya ekhaliphile na.
Okokuqala ungakunakeni esiyisiza kakhulu abantu bangaba abavotayo basibo bantu bakoBulawayo baBulawayo ngabantu bokuza ababuyayo bevele endaweni zabo bexotshwa khonale ngenxa yokuthi babevele bengathandi ibandla lamele zamtezo. So babuya bazohlala lapha abaningi abona bafikela amamaketi bafika baba into amarumu abakuyazi bathenga nezindlu eyedabhuzo lapho kodwa balekenjani balekubelizondo ibandlelani ezobesifike nayo ayibhatshele ekugqokileyo leli ayisilo ngabe egqoka lendizi siyabogotela sithi hayi siyakuthanda but ngenxa yephathi yabasez ukuvotele. Mina bezo ukuthi aya into abanganazeleyo yithi kona intuthuko ayibuyi ngebhatshi lepati ayibuyi ngani intuthuko ibuya ngoti kona umuntu omkhelile ukuthi akumele uyahamba ayedimanda induduzo ngiyakurungangwenza mina hayi bangithi bembe eParliament into zaqala ungani ziyaguquka lapho kobulawa ngiyakhumbula ngingena eParliament sasingela cancer unit empilo yabana yayise yalale kubele eParliament kodwa lapho sikhona isisebenza ngikhuluma sho kathi even laba abakhula ngemkhuhlane eziso amakidney sebekhona ukwelatshwa mahara ezibhedlela kulompilo la uBH labana kuyimisimbe esasiyenza siyibanga pho-ke wena ungathatha umuntu nje uvotele nje umuntu ngenxathi yona ngoyebanje elithize afike ngalazi naleli athulathi zwi ngubani ozayibisa intuthuko ngoba abantu imistake abayenzayo intuthuko kayibizwa ngohulumende just from norway kumele kube nomuntu ozayikhulumela kufana nawe endlini yakho umntana lo ncenga sakutshela ukuthi baba kufunakala imali ye-TB yesikolo uzakufembela empilo ye-TB yesikolo emelika nje ukhipha imali awusozi kodwa nxa sekutshelile usungayidinga leyo mali umnike ahambe ethiphini leyo
kodwa-ke nxa sikhangele isigaba seMatabeleland South ibandla linye lona leli elezanu p f linqobile kakhulu kungakuhamba njani khona
andabona even khona ngale mabhezi South ungakhangela kusemakhaya izanu p f ilidiliva izinto ezikhangela emakhaya andabona izanu p f lingajhiya abantu emakhaya ngale abantu into abayikhangelele yikulima ukufuya iy'nkomo zabo ngephile impilo zesiya phambi kwesingazani izampe zingabanika abantu umhlaba njalo iyalandelela mnyaka nomnyaka isiyabeka shure ukuthi kona iyabanika abantu imhlanyelo ama-fertilizer ama-diesel ukuthi ngemini benzekongele kona sokule khumana agriculture futhi encedisayo so umuntu lapho ezimabekanazilayo uvota ngokukhangathi kona mina engufunayo engufisayo ngiyakuthola na so labana emakhaya into abayifunayo nabayifisayo bayayithola then kuba sokuya ngapha emadorobheni abantu bafisa nokufuna imisebenzi and abayitholi so sesithi hayi izanto eziyebulele i-industry nabo zasuke siyivoteni labo abe-mdc bahambe bekhuma njalo besithi kona votelani thina sizalivulela ama-sectory lawa sizalivulela ama-industry lawa kodwa bavotela from 2000 kuze kube namhlanje abazange bevule ngitsho one sectory abavulanga ngitsho one industry into engiyaziyo abayenzayo bahambe baye melika bacele kona fakani izithezizo ezibapha lapha wezinto kona sikhiphe uhulumende lowo but izithezizo lezisangibona bezingaafekthi uformer president mgabe bezingaba-afekthi bona even ozilethi babatswakirayi bazazingaba-afekthi owazingechamisa bazingaba-afekthi ucurrent president esibaba umnangagwa ku-afektha uzulu ophansi nguye ozwa ubuhlungu bezithezizo leziya so nxa wena uthumela abantu izithenziso amina uthumela ilizwe lakho isithenziso bese kuhlupheka abantu ungumkhokheli onjani
manje-ke nxa sikhangela elakusasa ubona ungani abantu bazagcina bephaphama na bekhangelwa umuntu ukuthi ngonjani simvotele kulokuthi bakhangele ibandla
yisifiso sami ngilazo sona leso ukuthi khona one day ngabe abantu bezimbabwe baphaphama bavuleka amehlo nengqondo ukuthi bemuntu hhayi yithi esizishele emuva sodwa ngopho ngufaka umuntu nje umuntu nje ongakazi endlela edlula ukuthi ukansela uzadephenda nencasokeni endaweni zamaredi nendawa zezindlu kakhe ngoba kakwazi yena kanandlu kabhatali maredi kala-obligation ulilo janje ufuthi ufaka ukuthi uzahamba ngukansela uyohlale emathembeni ekanseleni labana urepresente izakhamuzi shuwashuwa kulento engaphuma khonapho ezizinto onethi speaking kumele sizikhangele sizibona ukuthi sizibulala sodwa nxa sokudeteriorata umntwana vele ngalaiyele ukuthi ona kumele kuhambe njani kusuka lapha kuya nga ngoba vele ngakazabe nakho khonokha so wena umsumfaka umethese umthwalo ukuthi ona ayi ukhangelela amarest ayokhangelela izinto ezinjalo enzinto yena angakazabe lazo avela asingabe asiyindawo xa kunjalo so-ke ilesifiso kakhulu ubana ngabe one day abantu bazavuleka amehlo nengqondo bebona asikhangeleni umuntu izenzo zakhe beke ngoba abantu abanjengamakhansela labo m p ngabantu abamele besuke ezigabeni elihlala labo so ngumuntu wamaziro ukuthi hayi lo unje so lo unje hayi khona nxa sebebavotele sibafakile seliqala uma ngumsindo futhi asifuni kasho ngamashona yeno kanti sibavotela beningavotele nevotela abashona akhona anti belivotele yiko kutshengisa abantu bebevota bevaleka amehlo bevaleka ingqondo bebe ukuthi solongo sikhiphe izanu p f sifake i-n d c kanti sebekhala futhi
Hayi siyabonga mnumzana Joseph Chuma ilunga lezanu PF bekhuluma icingweni le Studio 7 kuhlelo lwethu lapho esikhangela ukuthi kwavotwa njani ezigabeni zemathepheleleni lakobulawayo. Kusasa siyaqhubeka njalo sixoxa lomqondisi moyo weMthwakazi Republic Party. Igama nguChris Gander, sibaneni ngu-7 ntambama.